ulwazi lwami lingitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina lama Israeli abasobanikazi bendawo. Okokuqala ikhoqala, okwesibili amaPalestina atholwe ngamaIsrayeli evele ehleli lapho, baqala ukuweba indawo, babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho, njalo njengesikhulumeli sezabo, ngithi ama-Israyeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48. Kodwa-ke into abayenzayo okuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho, ukuthi into yenziwa ngama-Israyeli ayiqondanga. Okwesibili, okwesithathu, into eyenziwa iHamas ukungena Israyeli ibhuqe ibulale abantu besifazane, abantwana, layo kayiqondanga. Kodwa okokugcina, into eyenziwa ngama-Israyeli khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine, ayihlukananga lento eyenziwa nguHitler lamanazi kumaJews kuma-1945. Abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa.
Yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu?
Kusobala ukuthi amazwe asapota iPalestina agoqela izwekazi leAfrica ngabantu abacelayo abaseveze sovala ukuthi impi kayime, into ethiwa yi-ceasefire yenziwe, kulungiselelwe ukukhothisana umlotha, impi imile nge-ceasefire, bese kulungiswa ama-securities awe-Israeli. Israeli ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine, kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo, inkinga yokuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona, bafuna ukubhuqa beqede amaJuda wonke kumhlabeni jikelele. Konke lokho kumele kulungiswe ngokukhulumelana.